lamadoda omabili bayangqinilana kwesinyisikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye semdala kulomunye, omunye kwenjani, kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami, ngibona ngathi bangutshikile obhanqa, bayancintisana sibili, kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Yikho-ke kuza, kodwa-ke ngibona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma. Nxa sekusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September, October, sokusiya kuNovemba khona laphana, kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyonale inyanga mhlaka 27. Njalo lokhu kubekwa imithetho emitsha. Sizabona zindala zombili yini, kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomunye.
Ye, i-debate izakwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le izakwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona, ngoba angithi nxa ungakhangela lama-debate adlulayo, kwakukusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye esakhuluma, omunye esengenela, omunye esakhuluma, ikakhulu uTrump uyakuthanda khona lokhu ukuthi angenele omunye esakhuluma. Kodwa nxa bangamuta ama-microphones lana, kuzakwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo. Kanti-ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo, ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe idemocracy, ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababuza ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa-ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuzakwenza ukuthi ngemva kwe-debate yikho sekubuya khona okho ebenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili, ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili, ongaba ngukhulu ongcono nguphi? Nabo ukuthi kubhala, angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.